Ngicela ukuthi ngithi mina nxa ufuna ukuba ngumyanga usebenze nzima uzuye kufa kodwa ungatholanga lutho yikulima umumbu lokulima ingqoloyi izilimo zana lezi azibe zinganiki abantu inzuzo ngoba abantu bebesebenza babhadalwe ngama RTGS imali yangkhona la iphuza ukubuya bese ukuthi bona abathengileyo impuphu yakhona bayifaka ezitolo bayithengise ngemali yakwamanye amazwe so bekungento bekungekho fair imali yokuthi bathenge izinhlanyelo bathenge imitshina efunakalayo ukuthi basebenze kuhle ayitholakali lula kule bhenki letho ye-agricultural finance bank ilama terms and conditions ayenza kube nzima ikakhulu ebalimini abasasungulayo so sokwenza umsebenzi wabo ube nzima kodwa abantu basebenza nzima kanti njalo kuya ngokuthi ulima ziphi izilimo kulezilimo abanjengathi esilima izilimo esithi ngama high value crops esiwalima izithelo zethu sihambisa ngaphandle kwelizwe inzuzo ikhona futhi sibona kuyabhadala kakhulu and into esiyikhuthaza ukuthi ikakhulu abalimi abantu abangabantu abatsha balime izilimo esinjengabo passion fruit o blueberry o vanilla lento ezinjengase nalezo
lingathi luqhubeka njani lolu hlelo baningi abantu abaphatheka kulo kukanti ikusasa yalo iminja
thina njengenhlanganiso siyajabula kakhulu ukuthi uhlelo lwethu luhamba kuhle kodwa ke kusuka kuxake ekuthini abalimi babe bengatholi imali njengakade ngikutsho ukuthi ama-loan imali zokweboleka emabhenki kazitholakali lula kuyikho kusuka kube nzimanyana kubalimi ukuthi bayenelise ukuthi baqale ngoba ukulima lezi zihlahla kuthatha indleko engani ingaphezulu kodwa njengenhlanganiso siyenza lokho okuthiwa ngama-subsidy uzathola ukuthi usaba lwesihlahla se-passion fruit i-market value nxa oluthenga emkambo luyabe luhamba kubo $5 isihlahla esisodwa kodwa thina siyanika abalimi bethu usaba lolu mahala bese simcela ukuthi abhadale i-75 United States cents kumbe imali elingana le 75 United States for isihlahla esisodwa sikwenzela ukuthi abalimi abakakhulu abalimi abansundu bayenelise ukuqalisa labo lolu hlelo kanti sijabulile kakhulu sisebenza kuhle kakhulu lenhlanganiso kahulumende iZimtrade iyasincedisa kakhulu lokuthola izithupha ezifunakalayo ukuthi sihambise kwamanye amazwe ezinjengabo izithupha zabo global gap lento ezinjalo futhi ke lezi zilimo lezi zithelo esizilimayo umkambo umkhulu kakhulu ziyafunakala kakhulu bazibangisana kwamanye amazwe anjengabo Germany o UK o Netherlands la kubo Dubai so imarket inkulu kakhulu futhi ila kusasa lakhona likhanya lilikhulu kakhulu yikho sikhuthaza abalimi abansundu ikakhulu labantu abaseZimbabwe abahlala kwamanye amazwe diaspora ukuthi nxa becabange ukulima ekhaya bangalimi izilimo ezingela mali balime izilimo ezizabanikeza imali enengi futhi ibe ngama returns ukulima into enjengabo blueberry umuntu uyathola izima imali enkulu kakhulu efika izigidi ngezigidi for impilo yakhe yonke.